Soko isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Go Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Lingali chona njani izilukandaba olamukela emsakazweni we Studio 7 ngolwesine mhla ziku 15 mfufu 2020 ngu Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje
abantu abaregistrayo abalutshwane kakhulu kwezinye indawo kokulabantu abayi sasithola ukuthi kulama zero registrants and then endaweni ezinjenge njengabo Shebuti labo Sanyati sathola ukuthi ngokulabantu abayi 10 abaveregistileyo.
Uphenyo olwenziwe inhlanganiso ekumsebenzi ophathelane lezokhetho e-Election Resource Center luveza ukuba kulabantu abalutshwana kakhulu ababhalisa ukuvota ngomnyaka ka-2019.
Thina njenge voters nama members ethu indaba elithile nanze izolo mhlaka 14 isikhathi esinengomama emakhaya ilanga labo lokuphumula bengaye emasimini kungolwesithathu sasesisithi-ke izolo ngolwesithathu salinanza leli ilanga.
LeZimbabwe limanyene lamanye amazwe womhlaba lamhlanje ukunanza ilanga lokuthuthukisa impilo yabesifazane bemaphandleni ele International Rural Women's Day. Kulabantu phose abafika amachumi amabili 19 abatholakale belegcikwane le-coronavirus kwabahlolwe izolo. Zonke lezindaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni we-Studio 7. Kulabantu abaphose bafike amachumi amabili 19 abatholakale belegcikwane le-coronavirus kwabahlolwe izolo. Sebezinkulungwane ezedlula kancane ezithobami nombili 8055 asebefunyenwe belegcikwane leli elizweni, kwasila inkulungwane phose eziyisithiyagalombili 7640, kwafa abangamakhulu edlula kancane amabili 231. Kuzwekazi le-Afrika lihlaselwe abantu abedlula isigidi lengxenye 1.6 million labulala inkulungwane phose ezingamachumi amane 39,122. Emhlabeni jikelele sebeyizigidi ezingamachumi phose amane 38.5 million ababanjwe belalo labulala abedlula isigidi esisodwa 1.09 million. Kucho abekolichi le Johns Hopkins University abemelika. Uphenyo olwenziwe inhlanganiso ekumsebenzi ophathelane lezokhetho e-Election Resource Center ERC luveza ukuba kulabantu abalutshwane kakhulu ababhalise ukuvota ngomnyaka ka-2019. Abe-ERC bathi njalo izabelo ezikhokhelayo ekubeni labantu abalutshwana ababhalisileyo ngezibalisa iMatabeleland South laseMashonaland West. Umlondolozi Ndlovu usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHarare.
Abe-Election Resources Center bakhuthaza abekomishini ebona ngezokhetho eyeZimbabwe Elections Commission, amabandla ezombusazwe lenhlanganiso ezizimeleyo ukuba ziqinise inhlelo zokufundisa abantu ngokuqakatheka kokubhalisa ukuvota ukuze ilizwe libe labantu abaningi abavotayo. Esathula impumela yenhlolisiso abayenzileyo, unkosikazi Sandra Musakasa, isiphathamandla se-ERC, utshele intatheli izindaba ukuba ekuxoxeni lozulu lapho beqhuba umsebenzi walelu phenyo kuvele ukuba uZulu weZimbabwe usekhathele ngezombusazwe okuyinto edanisa inhlanganiso zamalungelo oluntu ngoba ukuvota kulilungelo likaZulu.
Abantu abaregistrayo abalutshwane kakhulu kwezinye indawo kokulabantu abayi sasithola ukuthi kulama zero registrants and then endaweni ezinjenge njengabo Shebuti labo Sanyati sathola ukuthi wakula manda wa itena wawe registileo. And then isa hamba enda wenza bo much north, much south la bula ayo. Akazamba kwa nisu uti besinegi information uti kukwago register manda wanga aki but satolu uti kukona baluchwani.
Ukuzelele siti, apa mabandla ezo mbusazwe, kumele benze umsebenzi omkhulu okufundisa abalandeli ngokuqakatheka kwevoti yabo.
Kufunakala ukuthi ama civil society organizations ancedisane lezekho ukuthi baphathe umsebenzi wokuthi abantu behambe beregister ukuvota ukuze amanamba abe ngani abangcono. But umsebenzi lo ungayenza wama-political parties uyabe kuyinto enhle kakhulu.
Unobhala webandla le-MDCT umnumzana Nixon Nyikadzino uthi amabandla ezombusazwe okwamanje akhanya ephatheke kundaba zokulwela izikhundla.
Inkinga esilayo lapha yikuthi abantu kabakwazi ukuthi isihlupho esizibonayo esilazo kathesi ziphuma kule nkinga naleyo ukuthi abantu kabafuna ukuyavota or kabafuna ukurejista. So bona ma bekwazi ukuthi vele bona abantu abasihlukumezayo njengebandla le-ZANU-PF kathesi vele bale-target ye-5 million ama-registered voters. Abanye amabandla njenge-MDC lamanye amabandla aku-opposition bazihlalele kabakhulumi lalokho. Akula even i-civic education ekhuluma ngenjongo eyokuthi abantu berejista ukuthi bezevote.
Umsekeli ommeli womsebenzi yabatsha ku-ZANU-PF umnumzana Mabutho Moyo uthi bona benza konke okusemandleni abo ukukhuthaza uZulu ukuba abhalise ukuvota.
Themba abantu labo bakhangele nje okwenzakala elizweni bayabona vele ukuthi opposition akulanto engabenzela yona ngoba siyakhangela emadolobheni athesi lohlupho lwamanzi. So kulithuba elihle leli kuma-by-elections ukuthi abantu abatsha kumele beqoqane berejista ukuvota bevotele amakhansile e-ZANU-PF ngoba i-ZANU-PF nguye phela uhulumende. Uhulumende nguyozasenze lamadolobhe ethu ahlanzeke lamanzi esiwathole.
Uphenyo lolu luveze njalo ukuba abamabandla bakhuthalela ukukhuthaza abantu ukubhalisa ukuvota ngomnyaka wokhetho hashi ngezinye izikhathi. Luveze njalo ukuba amacebo wonke anikezwa abekhomishini ebona ngezokhetho elizweni e-ZEC ukuba balungisise amaphutha enzakala kukhetho luka-2018 nalamhla lokhu akalungisiswa. Kodwa umqondisi we-Zimbabwe Electoral Commission umnumzana uTluile Silwayigwane uthi okwamanje imithetho ephathelane lokhetho ithi umuntu wonke kumele aye emahofisini abo ukuyabhalisa ukuthola ilungelo lokuvota njengoba kulezinye izibopho zokuthi bathole isiqiniseko sokuthi ngempela lowo muntu uyisizalwane seZimbabwe njalo ulelungelo lokuvota okunjengokuthathwa umfanekiso ofakwa kugwalo lokupha umuntu ilungelo lokuvota, i-voting confirmation card, ama-fingerprints lokunye. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumlondolozi Ndlovu.
EleZimbabwe limanyene lamanye amazwe omhlaba lamhlanje ekunanzeni ilanga lokuthuthukisa impilo yabesifazane emaphandleni ele International Rural Women's Day. Njalo inhlanganiso eziningi zikhuthaze ukuthi inhlelo zabesifazane zengezelelwe ngesikhathi umhlaba ulwisana legcikwane le-coronavirus. Unkosikazi Juliet Ngiwane isiphathamandla senhlanganiso ye-Women Development Association in Zimbabwe utshele usithandekile Mhlanga we-Studio 7 ukuthi bananze njani leli langa izolo.
Thina njenge-orders lama-members ethu ilanga leli silinanze izolo mhlaka-14. Why silenze izolo? Sinanzelele ukuthi isikhathi esinengomama emakhaya ilanga labo lokuphumula bengaye emasimini njengoba izulu likhizile kungolwesithathu. Sasesisithi-ke izolo ngolwesithathu salinanza leli ilanga. Into nje elisiphambanisa ngumkhuhlane wona lo we-COVID-19 ukuthi abantu akumelanga sibuthane sebaningi. Kungakho sasesisenza ukuthi ama-group ngayinye ngayinye ayithumele omama 1 or 2 per group ukuthi wathi represent i-group yabo ukwenza ukuthi singabi baningi kakhulu. So sathona sikhona-ke izolo saselekta indawo yethu ethena sikhona babuya bebukisa izinto zabo abazenzayo bethengisa futhi. Usually nge-Rural Women's Day esikwenzayo siqala zamamashi sihlabele singahlabela sibe sesithengiselana njengabomama sishodwa izinto zethu. Lonyaka besinga-invayithanga abanye abantu from afar from Bulawayo kumbe from amanye izindawo bese ngomama nje ama members eodas sisistem sikhona phayana kakancane
lolifezile yini injongo ebelikhangelele
injongo ethu sifezile abantu ababuya ngokuningi thina sijayele ukuthi masile sinemidlalo yethu oruka lomens day wona laba ufice nxa sishikile kubo 400 sihambe to 400 kodwa ngonxa yokuthi besithethi na abantu bangavuyi ngokuningi akubuye kuphela ama group representatives aba represent ama group njalo sa phase akube ngabantu abasuka abanye bazasibonela ku WhatsApp basibonele ku Facebook hayi njengo siyifezile ngoba omama babuyile babuya lemithungo yabo babuya la lento zabaphumala zezingadini of course abanye bebesithi kusehlisele istandard ngoba thina siyala ngwenza imbuthano yabantu aba-50 and below sijayele imbuthano elikhulu so nxa sesibalutshana sesisibona ngangasisezanga kodwa thina injongo yemfundiso yethu yokukhuthaza omama ukuthi besemakhaya labo baqakathekile
lo-ke ngunkosikazi Juliet Ngiwane isiphathamandla senhlanganiso ye-Women's Development Association Zimbabwe ubexoxa ecingweni losithandekile mhlanga weStudio 7 eseGwanda. Ku-Live Talk lamhlanje kuhlelwa sihluzeni bomama sikhangela umonakalo sidalwe yi-coronavirus eZimbabwe lasemhlabeni jikelele. Lelanga lokunanza ukuqhakatheka kwabesifazane bemaphandleni ele International Rural Women's Day. Kesikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane.
Sokulabantu bedlula izigidi ezilijumi 16 million asebevote ezabelweni ezijeneyo kule Melika loba ukhetho luza kwenziwa mhla ka 3 ngoMpalakazi. Ezinye izabelo zivumela abantu ukuthi bavote usuku lokhetho lungakafiki. Inhlanganiso ekhangela ezokhetho izimele yodwa iUnited States Election Project ithi kukhangelwe ukuthi lizakhuphuka inani leli kusukana ezilandelayo. Abachitha umlilo lokhu bezama ukuchitha umlilo ovuta okwesabekayo endaweni elenyoni, impankwa, inyoka lezinye izinanakazana ezigcinwe okusemthethweni kuMount Kilimanjaro. Umlilo lo ulensuku ezinhlanu uchisa indawo le evikelwe nguhulumende ebizwa ngokuthi yiWildlife Conservancy. Ababona ngezomvikela kwelemelika bathi kuyenzakala ukuthi kungaba lodlakela nxa impumelo yokhetho lwemelika oluzayo ingaphuza ukwethulwa. Uhlangothi lukahulumende olubona ngokwenzakala elizweni luthi lusezama ngamandla wonke ukuthi lunqabele udlakela. Luthi kukhanya kulabanye abantu abafuna ukungena emahofisini okuvotela ngenkani kusanda kwenziwa ukhetho lolu okulingelana khona umongameli Donald Trump okubandla lama-Republicans lomnumzana Joe Biden okubandla lama-Democrats.
Umthetho owafakwa ngumsekeli kamongameli welizwe umnumzana Constantino Chiwenga, statutory instrument. UChiwenga ongumphathi ntambo wezempila kahle njalo ukuthi ukhetho lwama by elections lungasenziwa ekupheleni komnyaka usuthiwe wephula isisekelo sombuso ikomiti yedalele parliament ebona ngezemithetho. Akukacaci ukuthi uChiwenga uzahamba na emthethwandaba ephikisa lesi sinqumo sokhetho olumele lwenziwe kuzigaba ezimbalwa zelizwe lapho okwaxotshwa khona amalunga edalele parliament lama kansila awebandla le-MDC Alliance. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lolwela ilungelo likaZulu umnumzana Angleston Sibanda endawonye lengcwethi ecubungula izombusazwe umnumzana Mbuso Fuzwayo onguye osungula lingxoxo.
Kungabe kuyizizathu ezimbili. Ngibona ngami ukhetho Vele ukuthi kungenziwa injongo yokuthi kudilizwe abaphikisayo ngoba okunye lokho about health vele abantu batshona bebutheni loni bandle libusayo belinama primary elections babonile bedinisana ekhwekhwe babonile indawo ezithethene bahlezi behlangene ukuthi banemhlangano. So ngibona ngazathi kungabe either kabana mali to fund i-election kumbeni bazibona endaweni lapho kurikholwe khona abantu bengalathuba lokuwina. Ngibona ngazathi izizathu zona ezingabe zenza ukuthini beludlulisele phambili.
Wena ke mnumzana Sibanda, wena ubona njani udaba lolu? Uyavumelana na lo mnumzana Fuzwayo? Hayi, kuzwakala. Mnumzana Fuzwayo, wena uyavumelana yini lo Sibanda uthi yena hayi lokho ukuthi ibandla leZANU PF lingaba lisesaba akungeke kwaba liqiniso ngoba i-opposition ingamaqephuqephu kayizwakali ukuthi inga.
iZANU PF vele kayidingi a strong opposition. iZANU PF ngomumo welizwe le-economy ungakhangela indawo eziningi lapho okurikholwe abantu khona. Okungayangisa kakhulu yikuthi i-opposition idabukene kanjalo iZANU amathuba okuwina malutshwane kakhulu. So kangivumelani nalo Sibanda, ngibona ngazathi iZANU laye yakwazi ukuthi kathesi ungada kube le-by election koBulawayo amathubayo okuthi iwawine ama-by elections ona lawa malutshwane kakhulu. Ungada kube lama-by elections esozibeli amathuba okuthi iwawine malutshwane kakhulu. So kungaba yinto engayangisa kakhulu kubana iZANU ngemva kwemizamo emikhulu eyenzileyo yokuthi yokurikola abantu eParliament iphinde iyeziwa.
Nanti udaba Sibanda.
Hayi Fuzwayo, iZANU PF kathesi ivelele more than 2/3 majority eParliament. Even if ingawinanga lawo mabhayi election, iZANU yaqoqa isitonga njengoba vele khona isitonga noma siyathanda noma sithandi. Eyali isitonga kunjalo. Ayidingi kuwawina lawo mabhayi election Fuzwayo. iZANU PF has a 2/3 majority to do what they want in parliament and amasithi lawa arikholweyo they are insignificant kuZANU PF. So mina ngombono wami ngibona ngani akusikho ukuthi iZANU PF sekudliwa or kanjani. Ngibona ngani mina ngingaqina ngokuthi akusikho i-benefit of the doubt yokuthi iqinibe likhona kabala mali. Bayesaba ukuthi kabala mali kuzayangisa bese sihleka ukurana i-election. Leli lokuthi bayesaba ukuthi bazadliwa amboni. Ngiphinde ngikukhumbuze Fuzwa ukuthi ngo-2013 i-opposition was strong. iZANU PF ejikela amasipanas yotshangayo bakhalala iZANU PF inyaba lawo ama-MPs koBulawayo and iZANU PF sokuthiwa i-by-election ine-capacity yokumobilize ama-resources ayo wonke le strength sayo sonke. So angiboni mina ukuthi kubangelwa yilokho. Ngicabanga ukuthi mina qinisele khona ihulumende esilawo uhulumende akasinti kathesi.
Fuzwayo, nanti udaba uyaluza.
Angimuzwa kahle kodwa enye ngakuzwisiyo ngoba uSibanda akakwazi ukuthi iZANU iyafisa ukuthi controle ama-local authorities kuma-urban areas. Kumbeni ibe labo-councilor kuma-urban areas ukuze ibe visible. Kubuhlungu ebandleni leZANU ukuthi kuthiwe kwangona they are ruling party but they don't control ama-urban areas where i-economy is run. So ngibona ngazathi iZANU kuyo iyafisa ukuthi kuthiwe ikhona endaweni zonke iyavotelwa emadorobheni iyavotelwa emaphandleni because iZANU wonke umuntu oyazi iyakwazi vele yahlala iyiparty efisa i-one party state. So iZANU iyabe ifuna ukuthini iwine not ibe le 2/3 majority but ibe le overwhelming majority ukuthi vele ingabe ibe le opposition. So iZANU kuyo ukuthi kuthiwe kwankwana koBulawayo isilabo khansila abangaba ngu-9 kungabe kuyinto enhle kakhulu into eyifisayo ukuthi kuthiwe sozivele silabo-councilor silabo-MP labo-Bulawayo yinto eyishisayo ukuthi ivotele ingakhanyi njengebandla lemaphandleni. So mbona ngazathi yikho phela isebenze kakhulu ukuthi irikhole abantu ibarikholele ukuthi ifuna ukuthi ibe khulu emadorobheni.
Nanti uDaba Sibanda uyavumelana yini laye ubaba uFuzo?
Ukuthi lapha sikhuluma sobabili, mina noFuzo sikuhlangothi olulodwa. Ngabe sikhuluma kanje sibuzana nomuntu owezanupief asitshele kahle kahle ukucabanga kwezanupief. Lapha sonke siya-asuma siyafanisela. Kodwa ke mina enkinga ngubone la yikuthi kuvele kuncede zanupief ukuthi ama-election la apostpone aqhubekayo futhi ephosisi amasithu la azaqhubeka evakanti. Ama-decision aqakathekileyo anjengama-motion
Umnumzana Angliston Sibanda ngolwela ilungelo likaZulu ubexoxa endawonye lengcwethi ecubungela izombusazwe umnumzana Mbuso Fuzwayo.
Umsakazo we-Voice of America osakaza kuzwekazi le-Africa okugoqela eleZimbabwe ususebenzisa i-satellite SES 5 ku-band le-C band. Nxa lifisa ukuba kwazi okuningi ngalokhu, ngenani ebulenjini be-internet livule ikhasi le-VOA Ndebele elithi www.voandebele.com. Okunye uza kuthola ebulenjini bokuxhumana obe-Facebook ku-VOA Ndebele naku-Twitter ku-VOA Ndebele. Saqhubekela phambili silethulela indaba ezilohlonzi ngendlela esiphakeme.
Kulabanye abathi bakhathazwa ngokwenziwa ngumthethwandaba elizweni okhangelelwe ukuthi uzaphatha udaba lwama-by-elections osoluphanyekwe e-High Court zinhlanganiso ezimbili labantu abayisithupha abathi kwakungamelanga umsekeli kamongameli umnumzana Constantino Chiwenga amise ukhetho lolu ekhala ngokumemetheka kwegcikwane le-coronavirus. Ake sizwe uGibbs Dube Studio 7 exoxa lolu daba labalandela ezombusazwe bezimele unkosazana Vivian Nomalanga Bhebhe labomnumzana Busani Mbuso Ntini lomqondisi moyo umkhokheli webandla leMthwakazi Republic Party. UmaBhebhe usungula lingxoxo.
Befuna bengafuni azaqhubeka ama-by-elections lawa, so lapha kahle kahle bona bazihluphelani. Into mina mboni ngathi kumele bayenze kudinga isombuluko ukuthi le problem esibhekane layo njengelizwe singayilungisa kanjani. Kodwa lokhu okwama-courts eZimbabwe by now wonke umuntu uyazi ukuthi ama-courts are captured, so angiyiboni mina into sokuyikuphongwenza nje. Ngathi sebephongwenzela ukuthi kuthiwe yebo kulabantu abahambisileyo into ethile emthethandaba, but benga-expect ukuthi bengakhangelelanga ukuthi izosiza in any way.
Wena ubona ngani kuyaphumani ngolapho maphepha?
Akulanto ezophuma vele lapho. Akulanto ezophuma, ngivumelana lo moyo njengoba sitsho nje ukuthi kwayena uchamisa laye uthinteka kwelinye iside leZANU-PF, umakhuphe laye uthinteka kwelinye iside leZANU-PF. So into zakhona nje, hayi into ye-MDC isiphitiphiti kakhulu baba uDube, hayi ungayilandela nje into yakhona ichayisa ngekhanda. Awungeke wazi ukuthi okuyikho yikuphi.
Ye, baba uthini uyezwa lapho mama uyakhuluma, wena ukubona njani?
Kwesinye isikhathi ivoti uyayithatha lakwe-enemy yakho. Kwesikhathi vele bathi i-enemy of your enemy is your friend. So I think kumele sibe ne-maturity ku-politics ukuthi kwesikhathi sikhangele izinto ngelihlo elihlukeneyo. Yebo kungenzalo ingxenye ngaphandle umgabe kumbe umkakhe bapha i-MDC izimali. Kodwa uma sikhangela ilokhu zenini, for the report that was issued izolo nje kayitshengiseli ukuthi khona khona kule mali eningi eyavela kwezinye indawo. Ngokwakhangela out of the 6 million abakhuluma 6.5 abakhuluma ngayo, more than 6.2 million yavela directly from i-government. Then okunye ngama-membership lokuthize lokuthize. So nxa ukuthi u-RGM wabaphi imali, kwakuyimadlanyana encane kakhulu. Mina as an auditor for over 15 years ngiyakwazi ukuthi i-audit report ilohlonzi njalo ikhangele yonke into. Ungabona i-auditor ikupha i-report ePOA MDC Alliance yi-indication ukuthi hayi into yonke kahle emabhukini abo. So wesisikhathi anike kumele sikhangele izinto si provide evidence. So ayike ngakutsho kwawo manje.
Ye babu moyo kuyini ongakwenza ningabambani lamanye amabandla xa ukuthi sokubuya khonoko ezokhetho plus lokuthi livotelwa ngabanye abantu.
Ya ubaba untini uthi ungabe wakhangela umakhuphe wakhangela umjuru wathola ukuthi hayi abasoma better candidates kuye ngcono asupporte uChamisa ngoba wayesehlukuluze izandla. I mean yes izandla. Umgabe of all the people nguye othinena ngo 2018 usehlukuluzwe izano. While at least we know ukuthi in the history of Zimbabwe since 1980 to date umgabe ngiyade hlukuluza izaphu ebulala abantu ngegugurawundi.
Lapho ke sizwe umnumzana Mqondisi Moyo umkhokheli webandla leMthwakazi Republic Party labalandela izombusazwe bezimele umnumzana Busani Mbuso Ntini lonkosazana Vivian Nomalanga Bhebhe bexoxa lo Gibbs Dube Studio 7 kuhlelo Zimbabwe Today asixoxeni oluphuma enkundleni yeFacebook kupheji leVOA Ndebele. Kwezemidlalo abenhlanganiso yomdlalo kakhilikithi elizweni eZimbabwe Cricket sebesungule imincintiswano yezigaba ezadlalwa ngamaqembu abesifazane kusukisela lonyaka. Intatheli izindaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanji usipha loludaba ngokugcweleyo ekwabulawayo.
Ukusungulwa komncintiswano yamaqembu abesifazane yohlobo le-One Day kanye le-2020 kulandela ukubunjwa kwenziwe umncintiswano we-National Premier League wona odlala kulezi nsuku ngamaqembu abesilisa amele izigaba ezijeneyo zelizwe leZimbabwe. Ekhuluma lentatheli izindaba ngemva komkhosi wokusungula imncintiswano le umgcini sihlalo wenhlanganiso yeZimbabwe Cricket uThawe Ngamkhuhlani uthe isehlakalo sanamhlanje sitshengisa ukukhula komdlalo kakhilikithi yelizweni.
The fact that we have established two domestic competitions.
Ukwenelisa ukusungula imincintiswano emibili eyabesifazane kusipha ithuba lokukhulisa umdlalo kakhilikithi. Kuza kupha ithuba amantombazana alesifiso esokudlala lomdlalo. Sokuza kuba lula ukuba singene ezikolo sibumbe amaqembu ngoba khathesi balutshwana besifazana abadlala lomdlalo.
Imidlalo yosuku lwesine umncintiswano wamaqembu abesilisa we-National Premier League idlalwe ngokulandelayo. Iqembu le-Great Zimbabwe Patriots linqobele Easterns nge-37 runs. Iqembu le-Great Zimbabwe Patriots libele 105 for the loss of 10 kuma-overs angu-33 kwathi ele Easterns seliphendula lenelise 68 for 10 kuma-overs angu-21 ngokwakuqala ukuba leli qembu ele-Great Zimbabwe Patriots linqobe selokhu kusungulwe imidlalo. Lo mdlalo uqhutshelwe enkundleni yeMutare Sports Club. Emdlalweni uqhutshelwe enkundleni yeOld Harareans iqembu leMidwest litshaye leHarare Kings nge-5 wickets. Iqembu leHarare Kings liqale ukutshaya ibhola lathola 167 for 10 kuma-overs angu-40 kwathi eleMidwest seliphendula lenelise 168 for 5 kuma-overs angu-35.3. NgaseKwekwe Sports Club iqembu leQueens linqobe leGladiators nge-7 wickets. Iqembu leGladiators lenelise 137 for 10 kuma-overs angu-37.3 wathi ele Queens seliphendula lathola 138 for 3 kuma overs angu-26.4. Kube lempumelelo efanayo laseTakashinga Sports Club lapho iqembu leTakashinga elinqobe khona ele Rainbow Sharks ngama wickets ayisikhombisa. Iqembu leSharks lithole 107 for 10 kuma overs angu-40 wathi seliphendula ele Takashinga lithole 111 for 3 kuma overs angu-13.2. Ngimele Studio 7 ngobulawayo nginguJoseph Njanji.
Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC lisibamba kumagagasi athi 909 medium wave 4930 7270 la ku 9885 kHz ku short wave ekseni kusukusela ngo 6 kusiya ngo 7 kuthi ke ntambama kusukusela ngo 7 kusiya ngo 9 PM sitholakala ku 909 medium wave la ku 4930 6040 la ku 15460 kHz ku short wave.
Sengakehlukani ke sikhangele ezinye zenhloko zendaba ebezikhokhela. uphenyo olwenziwe inhlanganiso yokumsebenzi ophathelane lezokhetho e-Election Resource Center luveza ukuba kulabantu abalutshwana kakhulu ababhalise ukuvota ngomnyaka ka-2019. Selugqiba ke lapha uhlelo lolamhlanje olivalelisayo nguChris Gande ngesitha sidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye kumbe ekuseni ngo 6:30. Lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7.
Kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.